Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani Zulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi ukhethwe izolo ukuba ngiphathe intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osesusiwe.
Besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC, wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enxeba bona ukuthi engxenye ehluleka khona ngalela bade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaya lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelubhane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lubhane irrigation scheme nolwelubhane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elubhane.
So abantu sebehlakani phile this time sebekwazi ukuthi nathi kubuya ama-elections, kubuya izinandi, kubuya amanga, kubuya ukuthiwa siyadevelopa kodwa abantu bengakuboni khonokho kuthiwa kuyadevelopa.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi mtambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osusiweyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi mtambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugatsha lwezemfundo. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz umnumzana Themba Kuye Moyo.
Okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry ekadikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngu-president abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo loku kukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC, wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service siye sikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwayo. Bese sikhangela lo ongenileyo, sikhangelele kuthina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze umbalisi, konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicokodisa ngumuntu abazamkhokha. kuzikhethela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalo. Sikhangele ngesilungu okuthiwa i-merit. Ngayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo. Umathema wehlulekile, nasikhangela izinga lababalisi abakilo, nasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi, indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations, indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma ngomuntu, sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenzwe ngayo. Ngoba sikhangele konke okwenzakalayo, sizabuyela emuva kuphemsekwe education. Umama wasihlela njengababalisi. Naye nalowo kathesi sikhangelela ukuthi njengomuntu uvela kupresident's office, ngumuntu ade grunywa ukuthi kathesi nxa usiya ku-education sifuna uyeyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini, abe mgceke ezakhamizini, abe mgceke lebantwaneni.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS. Lokhu sikudaba lunye sixoxile ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo.
Yikuthi laba bantu badla kukwenza ingabe yini, ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaThembo Mhadi kulesi sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMhadi bachithwa kwangathi ihhofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakuKheni Mathema kumvelo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKheni Mathema. Yebo, kungaba njalo angavuka nje la esengumsekeli kaMphathi Ntambo, kodwa vele khona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla, ungelani, ungelasekhwama, uyakhulumani. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxa babona ukuthi engxenye ihluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa liqhaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababalisi ingapheli, lezikolo zivulwa zivalwe, zivulwe zivalwe ezikoleni, iCovid ibhahile iyale. Enxa bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi, kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babone ukuthi kambe yena ginye ilitshe lo angenelisa yini ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha embonini wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe umnumzana Kane Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubulo weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla sokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane, kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya-ke, kungakukhanya ngendlela ezijiyeneyo, kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo. Yebo kambe, kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho ku-primary and secondary education oluningi. Hayi, ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda kaluthinti ye abaningi kangako. Lesiyana esi-home affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe, yizo esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokhu e-primary and secondary education. Ngakho ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi omphathi Ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende. Yikho ke kube sekuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho abazali babe khonona belekhatshana kanti lesi esiwumphathi ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise kuba yiso esibopha abantu yiso esichithiza le mihlango yamabandla la abephilisa yiso njalo leso esixotshana lalaba abengathi abazimele bodwa ama-NGO hhayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esekuba ngumphathi ntambo wazasekhaya yiso esilamandla okudlula lesi esiphiwe yena lo ophengukwasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumphathi isikolo njalo eyingcwethi kwezombusazwe. Izivakamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi Lupane Irrigation Scheme lolwelupane Water Supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo eLupane. Inhlelo lezi zikhangelelwe ukuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu. Umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini sihlalo walesi sigaba kubandla lezanu PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo. Umeli weLupane East edale lePhalamende ubandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa.
Esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi eLupane ikakhulu eLupane East ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation. Sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe. So ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangeleleyo ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga. Sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries isinkwa sitholakala esigabeni. So sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokhu esigabeni.
Ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na.
Ihlelo sikhuluma ngalo luhlelo olukhona ewadini okuthiwa yigwamba ward eseLupane lapho okuledamu elikhulu iBubi Lupane Dam. Irrigation leyo ibizwa ngokuthi Bubi Lupane Irrigation. Lapho ke ukukhangelelwe ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90 so far kulama members aregistileyo akwanileyo abangaba ngu-45 futhi ukuthi inani langkhona likhangelelwe ukukhula. Siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baya bedonda. Ngokunjalo-ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona. So ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngomhlobo ukuthi lowo muntu ngwaliphi bani ngoba le iproject isezandleni ze-Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe agritics.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela iLupane East edalele ePhalamende njalo ekubandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseLupane. Kodwa umnumzana Bet Nico Bebe owayemela inkayi South edalile ePhalamende uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa yinkampani yelizwe e-ADA.
Akula nto genuine lapha esithandekile. Lawona lawo ama irrigation ka Ada ayengama irrigation ayivele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba bavuselele by the way. Base bewanike i list ku track i track uyayisivuselele. Sebe wathatha xa sebe wathatha lo wabisela ku Ada. Abawathatha bayabisela ku Ada kodwa ayisiba bawalungisileyo. So kambona ukuthi kulento ethuthukayo. Njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama irrigation Ada ukuseva izakhamizi ngoba iAda yikampani yehulumende isakhamizi esizakheleyo embonqani asisoze sibenefite from that Ada project. So lokhana ikuvala abantu amehlo ngoba ama-elections sebuya. So abantu abasebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama-elections kubuya ezimnandi, kubuya amanga, kubuya ukuthiwa siyadevelopa kodwa abantu bengakuboni khonokho okuthiwa kuyadevelopa. Angiboni ukuthi khona ukuqamba amanga kungenza ububelo kwi-economy yeZimbabwe. Instead okuliqiniso yikuthi kona for 41 years bekulokhu kubusa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufanele ukuthi ngayo yazenza 30 years ago selokhu besibazazenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezu kwe-41 ezadlulayo belokhu besibalungisa akulakulungisa abakwenza sithandekile. Eqinisweni abantu bezimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe wayemela inkayi South edalele parliamente. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala koBulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamachumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba seMathebeleland South.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZVEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla le-MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sekumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezi nsuku. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani lonke bantu beZimbabwe, salibonani. Kwele ngilazo ukuthi lihlangane uphatha ngapha kithi siNdebele lihlangane lihlangane kuthi bengicela ukuthi ubaba angibize ikhampani ngicela lihlangene wonke abantu beZimbabwe omthokazi namaphatha afuna ukufonya la akubhida mdlovu kodwa kunabaholi abanye sibadingayo nabangangena nokungangijabulisa ukunjengabo Jonathan Moyo ukunjengabo Wilson Mncube ukunjengabo Mama uMakhube ukunjengabo David Coulthard ukunjengabo Tendayibit esombeni kodwa kuthathe ngabi ibandlululo omhlobo kusuka ngikwe-DA naba abangayiholiyo kuye ngamaphini hhayi hhayi engikusisindawo ngangamashona ngena ikhwalifaye emsebenzini phuwa isikhundla esihle ngayengamandebelo ikhwalifaye esikhundleni phuwa isikhundla esihle alokhu kwamaphini ayizange yehluleka phela although iminyaka esiyimidulile akulanto eyenzayo ngaphina phela ngithole isitarata sezithelile tedeke kule sitarata ngiyabonga.
Sanibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7. Le ekhuluma indoda yaseLubani ekhuluma iSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana abantu bakithi elokuthi aba uhulumeni wakithi athi yena usanshiniwe kuyikuthi naye usanshine abantu bakhe. Abantu baseZimbabwe basanshiniwe, basanshinwe nguhulumeni, naye uhulumeni ukhala ngokuthi usanshiniwe ngama-Western. Kodwa ke siyakubona kwama-Western okwakasekhayake lapho eZimbabwe kuthiwe sokungasagibeli amabhasi ma ngabe ungahlatshwanga, kuthiwe awusayindawo ma ngabe ungahlatshwanga, awusangeni izitolo ma ngabe ungahlatshwanga. Kuyikuthi ayisikho kusanshina umuntu yini lokho, ngoba yona ihulumeni yethu, ihulumeni yeZimbabwe, hayi kwethu yethu eZimbabwe yabo bona labo baphezulu ngoba bona ebabadlawo basuta zonke izidingo bona ngezabo, akusiyethu le ngoba vela kusayikhiphanga abantu izikhiphile yona.
Nivuka njani hlobo ezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo hlobo ezinhle, nami ngisizalwa ngizakhona apha eZimbabwe, okuthiwa ngufamona ngapha eMatsouth. Nginibingelela hlobo ezinhle nonke. Angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngingumuntu, ngifuna umuntu, nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu. Nami ma-Studio 7 ngilomthandazi omuhle enhliziyweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu, umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngangithemina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esithanda ukukhuluma. Inhlamba ma ivulwa, ivulwa ngama-Studio 7 ifike endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hayi inhlamba makhiwa, hayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma, kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize, kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu beselicabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa, ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami, noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba eyake yaba yindlela ecebe ecundileyo. Ngiyabonga kakhulu ke nami lapho, hhayi angikhulumi lutho lubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni akuphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemathsouth, akusimi ngiyedwa ufamona okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi, sibaningi hlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uCilia Mnangagwa. Kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathelizwe, kanti liyehlulana.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani babukeli bonke balaleli baka-Studio 7. Ngiyabingelela umbuzo enginawo, ngiqondisa kubaba uMagalela ngenhlonipho enkulu. Ngiyakuhlonipha baba uMagalela, ngumhlonitshwa mpela, ukhulile, kodwa angi-understand ma uthi i-Studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi, ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu. Cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza o-Twitter yini, usuke wakhuza o-Facebook yini, usuke wakhuza laloba yini ngama WhatsApp inhlamba esizithola nsuku zonke, kodwa ubona u-Studio 7.
Nginjani muli ye-Studio 7 lobuholi bayo, ngiphila njani? Engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile, hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona. Ngithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke. Engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni, olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe, alufuni kukhokhela, lufuna ukukhomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni. Engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzanu ubaba uMnangagwa, nekuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba uMnangagwa, ethi ubaba uMonzi Zora umuntu esindebeleni lo ubaba uChamisa akukaze ukuthi ubaba uSibanda ubaba uGawule ubaba uNdlovu angaze ngizwe vele kubizwa ngaleyo nalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngoba bobani yini ngoba ungakhangela izanu ile modern mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni okuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale suthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party wasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuChamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imibiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. U-General Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan kodwa uBiden wathi wonke amasotsha aphenduke ekhaya. Sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi kungakutshengisani okwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo ngibona ngathi yena uPresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa kulwiwa into efana naye. Ngoba ngithi uyabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuya nokwengezelela amabutho uzokuthiwa. Eye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la i-Afghanistan kwake kwaba le surge yona leyana ukwengezelela kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswe amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeda. Now-ke ngibona ngathi ungachiya 2500 yona leyo kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiza ngapha ekhaya ukuthi kube le surge yona leyo ukuthi kuhanjiswe amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho ozokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi upresident wayevele esefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo laphana.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Ngibona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke e-Afghanistan. Now abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi-ningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile, ngiyayiqinisa, ngiyaqinisa yonke into. Wasesima khonapho. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye ngumuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi upresident kavumelananga le advise yona leyo ababemupha yona. Angikholi ukuthi upresident nxabe advise bayavuma konke okunye bayema endimeni yabo beme khona abo bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo khona.
Umnomzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana Kane Matema osesusiwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.